Raman ngathi mina kuyamphatha ngoba uRaman sisuka kude sisonke and ngathi indaba ende banzaba ukuthi ngamafitshane uRaman ngaba mazi esadlala kwi-Eagles and mina by then lami ngangisase ku-Saints kuma-juniors and then but sasizwanana ngoba mina ngangiyi-2 years ngangu-1 year behind uNorman Mfumbo ku-Saints kuma-juniors but we used to look up to abantu Raman but waya and then uRaman wagcina is a coacher iFlower Wanderers ama-juniors mina that's the time mina ngathi ngicoacher iAmaZulu and then wasesuke sisiya kuba ngu-assistant kamadinda kwa-Highlanders and then after that kwaya wagcina senguye head coach but mina lo Raman sasizwana nongayenziyo and sasebenza sonke and sagcina sesicoacha sonke ku-Capes United ngo-2002 ngingakayi e-German ngamjiya mina secoacha ku-Capes e-German but sasilokho sizwanana and secoacha imoto action mina ngu-Capes United waya ku-national team and stuff like that so ngathi imbali yami lona Raman inde but into eqakathekileyo lapha yikuthi uRaman waye umqeqeshi omkhulu and was a very good coach ama-results akhe akhona abantu bayawazi
sibona lapha umsebenzi eliwuchazayo owenziwa ngumoye libona sengathi abaqeqeshi bomdlalo wenguqu eZimbabwe bayaqakathekiswa na
into enganiyamphatha yikuthi nje ama-coaches aseZimbabwe sometimes I don't know why but abaqakathekiswa kangaka sani what they deserve Raman did a lot and into enganiyanginika nje ukungani ngiyahlaliseka ukuthi igovernment ayingenele yathi izancedisa ukumbeka and if you know whatever what they're doing so khonokhana lako kuqakathekile but into yabeqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi khona uhambo lukaRaman waqeqesha i-national team wasuke waqeqesha eMalawi wasuke waqeqesha eBotswana but nxa esenza konke lokho thina-ke eZimbabwe siya singabona abantu abanjalo ngokuthi how best can we utilize abantu anjengaboRaman ukuthi sidevelope i-game yasekhaya so mina yikho kungani kuyamfatha khona kauthi ama-coaches amaningi asesigcwele umhlaba wonke yet ekhaya where lapho futhi ningabayasebenza khona bencedisa kunganabaqakathekiswa kangako